Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, ngakho izitolo zonke sokufanele zivalwe, kusalelezo ezimqoka empilweni yabantu kuphela. Amapholisa athi asebophe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52. Udaba lwabantu ababonakale bezithokozisa emcimbini wembare eHarare, njalo okwamanje adinga owazakala ngokuthi ngu-DJ Phantom ngokwephula iziqondiso ze-lockdown. Ngesikhathi sisungula umnyaka omutsha ka-2021, iningi labantu ligcizelela ukuthi uhulumende wehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Kodwa-ke into esithabisayo mahlaba ezulu ukuthi kathi yena ikhulile kakhulu ngenyanga ezingu-6 50%. I-membership esesilayo siningi okokuthi kungaba le-free and fair election bekusasa. Mnangagwa lezanu kadobi lutho.
Sixoxa lomunye wabaqhuba ukhetho ku-Extraordinary Congress ye-NDC team.
Sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi i-voters roll ibe ingekho, kumbe ekade ikhona ibe inzimvuthu izintshaka ingalandeleleki.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapholisa athi asebophe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52. Udaba lwabantu ababonakale bezithokozisa emcimbini wembare eHarare belindele umnyaka omutsha ngoba babesephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Amapholisa athi njalo lokho ehlolisisa ngalolu daba, okwamanje adinga owazakala ngokuthi ngu-DJ Phantom ngokwephula iziqondiso ze-lockdown. Amapholisa athi abophe abanye njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2321 ngesizathu esifanayo elizweni izolo kuphela. Abanye njalo abedlula amakhulu amabili 275 babotshiwe bezama ukuchapha umngcele besiya eSouth Africa ngokungekho emthethweni. Amapholisa athi kusukela mhla ka-15 ngoMpalakazi kufika namhla, inani lengozi yemigwaqo likhuphukile ngokwedlula inkulungwane eyodwa i-1040. Kubhubhe abalikhulu lambili 102, kwalimala abafika phose amakhulu amane 398, okulinani eliphansi nxa liqathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, ngakho izitolo zonke sokufanele zivalwe, kusalelezo ezimqoka empilweni yabantu kuphela. Lokhu kutsho ukuthi sokuvalwe izitolo ezithengisa utshwala, ama-bottle stores, indlu zokunathela amabhawa, indlu zokuziqinisa umzimba ezama-gym, ezokukhonzela ama-churches lokunye. Abantu abedlula ithumi akufanelanga bebuthane, kukanti i-curfew isiqalisa ngehola lesithupha ntambama iyegcina ngelesithupha ekuseni. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane le-COVID-19 selibulele abanye njalo abantu abayisithupha elizweni, lahlasela abedlula ikhulu 217,000. Embikweni owethulwe izolo ugatsha lolu luthi lokhu sokukhophule inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo phezu kwenkulungwane ezilithumi lane 14,084, wathi asebetshonile sebefika phose amakhulu amane 369. Ngesikhathi sisungula umnyaka omutsha ka 2021 iningi lichazelela ukuthi uhulumende wehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe njalo akulathemba ukuthi kuzaba lobubelo lonyaka. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa ucizelela lombono.
Izano ihlulekile ukuvuselela inotho yona yatshela abantu yathi zakwenza over 3,000 jobs. Suka umnanga kwengenayo namhla kulamsebenzi oyedwa owafakwayo. Izikolo zivaliwe, imali evela ku-WHO, World Health Organization, bayitshontshile. Imali efanele ukuthi incedise abantu e-social welfare ayila accountability, baphonga uthatha nje banze bakufunayo. Ngapha emaphandleni sibona abantu badoswa ngemkhala, bathiwa inhlanyelo. Kuthiwa bazagebha amagodi ukucabanga bathi gajompu konke lokho abantu abaningi sebegula emhlani yobuhlungu. Ingqobela phambili ukuthi singalahli imbeleko ngokufelwa sibe nethemba iMDC iparty yehope. Ama-elections bayesaba ukuwakwenza ngoba bafuna abantu bahlala bethobelene kube le-electoral mode isikhathi esiningi kwenze ukuthi bangasebenzi. Nanso insumansumane siyibonileyo ama-MPs ethu axotshiwe aphiwa iphathi eyadliwayo ekakhuphe lo Monzola. Kodwa-ke into esikhabisayo emahlaba ezulu yikuthi iphathi yenu ikhulile kakhulu ngenyanga ezingu-6 nge-50%. I-membership esesilayo siningi okokuthi kungaba ne-free and fair election bekusasa uMnangagwa lezanu kadobhi lutho.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Kodwa isiphatha amandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uya kulandula lokhu kungxoxo asanda kuyiqhuba le Studio 7.
Umnyaka lokhu kufanele iminyaka ngoba we-corona ngoba abantu bakithi abaningi baseSouth Africa ngale laba abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile?
Umnyaka lo ibisele inhlelo zonke emuva ulushalo kwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumaka kuhle ibi namazwe athuthukileyo akwenziwanga lutho lonyaka izinto zonke zibhadlalele ukuthi alwasenze lokho izifiso zilazo kodwa azigcwalisekanga lemali kade vele singalayo kodwa kulutshalo kwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo ezimbabwe uhulumende ye-Zanu PF nokwakhiwa kwamadamu ezamanzi okwakhiwa ukunceda kwezokulima konke lokho kwenziwe ukuba izinto ezibambekayo zikhona ziyabambeka zikhona sizithandekile esingazibala lapha lalaphayana.
Lo mnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF emathebeleleni North. Idale lephalamende yeMelika ele-Congress izolo ligenqile ivoti kamongameli Donald Trump elamandla eye-veto kwezomvikela kumthetho we-Defense Bill njalo lele Senate lenqaba lanqali lamalunga amaningi ebandla lakhe lama-Republicans. Ngaphambilini umongameli Trump uke waloba enkundleni ye-Twitter esola amalunga ebandla lakhe esithi enza njengabantu abadiniweyo ngokungavumelani laye. Lokho kwenzakala umongameli Trump elokhu esola impumela yokhetho olwedluleyo lokudinga umongameli lapho umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats abikwa wanqoba njalo umelele ukugcotshwa mhlaka 20 kuyona le inyanga. Ukusenjalo umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwelemelika uthi kufanele uhulumende walelo lizwe acande kutsha umthetho wokuthiyelana umbuso kanye lokuthi ongafuniyo ukusuka esikhundleni aphathwe njani.
Khona nje ngokujayela komthetho we-America nxa omunye esewinile omunye waluza, lo oluzileyo uyaphiwa zona zizikhathi uTrump asibambileyo ukuthi ancedise lwana ongenayo. So engulubonayo ukuthi kuyaphambanisa sibini, angazi lokuthi kathi uzamani ukwalela esikhundleni ngendlela enje. Kukhanya ngathi ama-Americans kwayangizile sibili kakhulu, kanti-ke at the same time kuyatshengisa ukuthi i-democrats yabo labo babengathi kabayi akulungiselelanga kuhle ukuthi in case of umuntu esalela esikoleni njengaye usetshenziswe. Ngibona ngathi kuyamele ukuthi bayikhangele kusha, bafake umzila ukuthi umuntu owalela esikoleni enzwe njani, ngoba khathesi ulokhu ekhangelwa njengo-president. Akulanto engenziwa ngoba ubu-president bazobuyaze kuphele mhlaka 20 January.
Ubona kuzawela ngaphi induku loxakuxaku ngodaba lukamnumzana Trump engavumi ukuthi wanqotshwa?
I-system ye-America lapha ubuhle bayo ukuthi ayilaza ukuthi wena uyinduku kumbe wena oloxakuxaku, yona iyazihambela kuphela iyefika ekutheni induku isitshaya uxawuxawu. Uxawuxawu luyakuwa kuphela loba lusalela phezulu khonale esihlahleni. So i-system yabo lapha injalo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi bamnika ithuba lokuthi aqedise ngezinto zakhe, lokho esingathi ngesilungu yiku-wind down, ukuthi khona aluba ngabe ulezinto zakho ezikhona e-White House ubulayitsha, ulayitshe ukhuphe ususe uyebeka lapho usuzahlala khona. Kukhanya ngathi amalanga khona asehamba sila ayachofa. So okukhona ukuthi uyaphuma kuphela loba uyafuna loba akafuni, uyaphuma kuphela.
Lowo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zisungule umnyaka lo omutsha zesithi ubuvili bangaphambili nanko umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka umemetheka njalo lo mnotho welizwe utshabalala. Kodwa zithi zilethemba lokuthi ukona kwezulu okuqhubekayo kuzaletha ububelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Uzulu oqophele umsakazo we-Studio 7 uthi kabona ukuza kuba lenguquko enkulu lonyaka njengoba igciwane le-coronavirus liqhubeka limemetheka okulakho ukudala ukubhidlika komnotho ngamandla. Sebefika phosa amakhulu amane asebebulele igciwane leli kuleli, njalo leli nani liyaligonga nsuku zonke. Osekudala ukuthi uhulumende aphinde njalo amise ukuvulwa kwezikolo. Umnumzana Tobias Bando isakhamuzi efumugwe uthi umnyaka odlulileyo ka-2020 ubuthwalise abaningi amagabha avuzayo.
Indlala ibe yiyo ebenkulu ku-2020, ngilethemba lokuthi naye ugovernment usincedisile kancane, kodwa indlala ibihlasele kakhulu abantu, nezifuyo esibe sizithengisa bezingelayo imali, ikakhulu ezinjengembuzi kwathi sebenfini la. Njalo lakhathesi nxa sibe sithi siyabheka nezikolo sezivuliwe, abantwana besikolo bebefunda kanzima kusiba yi-one day, bengatholi futhi imfundo enhle.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu isakhamuzi semanama eKwanda South yena uthi lanxa kube thusa ukumemetheka kwalo mkhuhlane balethemba lokuthi indlala izaphela ngoba izulu lisina kuhle.
Sikhangelele ukuthi ngabe nje inkosi yasigcina singabaphilayo, nanto lezi zulu lonyaka 2021 ngathi liyasithembisa ukuthi mhlawumbe singathola ubungcono, ikakhulu sikhangele emasimini lezifuyweni ukuthi mhlawumbe singaphathiseka siphume endlaleni le besikiyo ka-2020. Zobuhlungu ngobhubhane lolo lukhanya luqhubekela phambili lolo le-COVID-19.
Kodwa unkosazana Gertrude Mhlanga oyisakhamuzi seGoholo phansi kumapisa uthi kabona impilo yabo isiba ngcono lonyaka ngoba kungekho uhulumente asokwenzile ukuthuthukisa impilo zabo.
Sibongela ukuthi singene kahle eminyakeni omutsha, sibonga ukugcinwa nguNkulunkulu ukuthi singenile omnyakeni omutsha. Kodwa ukungena eminyakeni omutsha is just a year added, silokhe siguga nje, kodwa akulanto etshintshileyo, akulanto ebangcono ezimpilweni zethu. Endaweni ze-economy lokhe kusala hhayi kusiba kubi, sibili ngendlela esiphila ngayo. Lo mkhuhlane lo khona we-COVID lokhu nganoyanda, singazi ukuthi 2021 sizamphutsha kanjani, kodwa isimo nje lokhe sisibi.
Amazwi akasekelwe ngesinye isakhamuzi seMatobo, umnumzana Grade Mphiri yena othi ubona sengathi lo mnyaka ulakho ukuba lukhona kulolu dlulileyo.
Aminyaka ka 2021 sesiwungenile sibili, kodwa hhayi siwungene nzima. Abantu abalazimali, abantu bayadubeka, akulalutho sibili. Hhayi isimo somnotho sibachayile, akula nto enhle esingayikhangelelwa. Ezilonga umumu nje omnotho, hhayi sibonani udubo luzaqhubeka lusiya phambili. Asiboni sibili ukuthi uhulumende angaguqula masinyane isimo somnotho. Hhayi sikukhayeleleyo, bonani kuzaba wese ukudlula lokho esiphume kikho.
Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane yena uthi ufisa ukuthi ngabe kuba lokubambana kwezombangazwe kusetshenzwe ndawonye ekuthuthukiseni umnotho wakuleli.
UNkulunkulu athele umusa wakhe phakathi kwabantu bakhe bonke nje, abantu babe lomoya munye, abantu babe lokuzwanana, abantu bengabi lokulwa. Kuthi noma ngokwamaphathi abantu bengatshelani ngokwamaphathi, bahlangane babambane okwamaphathi wakubone nxa sebesiya ezintweni zabo. Besifisa lokuthi aluwa imali yakithi iyasebenza wakithi, siye sibone ukuthi ngoba kade sikuzuthole imali irandi kumbiyusa, kumele ungene esibayeni. Ongela sibaya ke kasathengi ngoba ibhondi kalithengi.
Inengu lesi sabelo lisaludinga usizo lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna. Uhulumende uthi uzasungula uhlelo olutsha lonyaka lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy, NDS1, oluzadala ukuthi uzula kuphile impilo engcono. Kodwa abanye bathi lolu hlelo luza kube yize njengazo zonke inhlelo esezike zabakhona. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingaya litshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami ngoChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda ongomunye wabaphathise kukhetho lokudinga umongameli webandla le-MDCT eHarare ngesonto edluleyo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gande. Engakutsho mina ngombono, angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective, kodwa njengomuntu okade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-Independent Electoral Management Board ekade iphethe lolu khetho. Amaqiniso enza ukukhuluma ngama-facts, angikhoze ngikhulume umbono wami. Ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usukubuzile yokuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi voters roll ibe ingekho, akumbe ekade ikhona ibe izimvuthu izintshaka ingalandeleleki.
Sifundo bani esingafundwa ngamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu nxa efuna ukwenqabela ingxabangxoza efana lale?
Njengoba sengitshilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe iyinshembuzi, ihofisi elections directorate yehlulekile, eyabo abantu be-MDCT yehlulekile ukusinika i-voters roll, uluhlu lwabavoti oluqondileyo. Kwagcina sekusetshenziswa amaphetshana, la maphetshana okuthiwa avela kuma-provincial chairperson, yikho okudale ukuthi kuinto zingahambi kuhle zina lezo. Abanye sebethola amabizo abo engekho, sokutholakala kulabanye okuthiwa akumelanga babe khona, sokuthiwa bakhona. So yikho okudale ukuthi kube le ngxabangxoza.
Kodwa kukhona yini okuncomekayo okwenzakeleyo?
Engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi sibe professional. One, sayenza ama-ballot papers a-professional, sayenza ukhetho ngendlela e-professional. Sasesixakwa yinto eyodwa eyokuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle. Ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe, abanye bahaba khalala. Sekusekugcineni kwenziwe kuhle othaling, konke khona khana okwenziwayo ukuze kuyefike kubaleni. Esingakujwayelanga ukubona kusenzakala kwamanye amabandla. Siyakhumbula ukuthi ngo-2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa kwakungela voters roll, lakho sezwa kuthiwa abantu babevota ngamabhakede, kusenzakala into eziningi-ningi.
kwase kuthiwa kuyabalwa amavoti, kwacutshwa amagesi, kwaba yisichobechobe nje, kwangaqedakali. Kodwa kwathiwa sokuthi kwa-ana kwakwalabanye aba-announce ukuthi bawinile. Siyakhumbula ukuthi ama-DCC ezanu PF abe le ngxabangxoza eziningi kakhulu, akulanto ephumileyo. Kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza, bebezabe benze into enhle kakhulu, batshengisa amanye ababandla into okuthiwa yi-electoral democracy ukuthi isebenza njani.
Bakhona abathi umfanekiso kamabonakude kawutshengisi sobala ukuthi uNkosazana Khuphe watshaywa. Wena wambona yini etshaywa?
Mina njengomuntu obephatheke kakhulu ngale ngigijima ngitatazela ngisiyale lale lale nizama ukuthi kube lokuthula, ngikhona abanye ababonile ku-social media ngikhuza, ngizama ukuxazulula ukuthi abantu bangaxabani, kabahlale phansi kulungisiswe okuxakayo njengomlamlankunzi. Angimbonanga umama uKhuphe etshaywa, kodwa lami ngikubone kumampikitsha. Ngase ngibuza ikakhulu ngimbuze yena ngokwakhe sibili ubaba uDagas uMonzura ukuthi kuliqiniso kangakanani. Uthe usakuza kulungisisa, kodwa laye uvumile ukuthi into enjalo yenzakele. Wasesithi yena uzakhuluma, uzayishiya statement njalo uzathatha amanyathela, lokuthi bathi basayi wathi yena usayi-investigate ukuthi lowo muntu otshaye umama uKhuphe ngubani. So ukhanya kuvuka into eyenzakeleyo la, nxa mina ngawamamehlo ngingakubonanga, kodwa ngoba umkhokheli wakhona yena lo onguye ogcine engani kuthiwa unqobile kukhetho, ukuvumile laye ukuthi kwenzakele. Esesikukhangelele thina ukuthi sibone ukuthi uzathatha amanyathela bani ngento le eyenzakeleyo, ngoba kuyinto embi kakhulu ukuthi kutshaywane kube lodlakela olunjalo. Kusuka bese kusenza kwenze into ejalo ukukhulunywa ngabesifazane, ikakhulu inhlanganiso ezinjengabo WIPS ekhokhelwa ngudadewethu uSakhile Sifelane, inhlanganiso ezinjengabo ZPP, inhlanganiso ezinjengabo ZESNI ezihlala zikhuluma ukuthi political environment yeZimbabwe kayilungelanga abantu besifazane.
Lo bekungumfundisi Angliston Sibanda ongomunye wabaphathise kukhetho lokudinga umongameli webandla le-MDCT eHarare ngeviki edluleyo. Ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilala.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngomnyaka odluleyo oka-2020 sixoxe labesifazana abalohlonzi kulolu hlelo oluphathelane lezithinta omama lamantombazana, besichasisela ngenhlelo abasiqhubayo lokunye okuninginingi okungaba lomthelela kumnyaka lo esesisungule. Saxoxa lo Nkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu oyinhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum esichasisela ngenhlelo eziqhutshwa inhlanganiso yakhe.
Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlame. Ama-counseling services lapho esikhulumisana khona lomama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khonkhona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo. Into ezinjabo protection order, organic order, ama variation orders.
Saphinda saxoxa lo Nkosikazi Stella Ndlovu omela iluveve edale lephalamende kulandela ukuqhamuka kwesihudo esabulala abanye ngenxa yamanzi angahlanzekanga kuleli lokithi.
Wathi nditshele ngendaba yomntwana uGrade 4. UGrade 4 wathwalele clinic, wathi efika eclinic ngangikhona ehamba lomntwana. Usister in charge wathi umntwana lo usesiyempilo, kanti abadala bangaphi? Kwabuya wena umntwana, kanti umntwana usehanjiswe empilo, kasoze ahambe ahanjiswe umntwana. Wathi balele endlini bayagula. Ungabona umuntu omdala esethuma umntwana ukuthi ahambise umntwana esibhedlela, ube kwasekhaya lapha kwizini. Ngoba emfeni yangikhona ngihambile ngibatholile ukuthi bayagula balele phansi. Akungeke kuphume amanesi yini, bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu i-medication. Abagula lo mkhuhlane basila, kodwa kathesi sincwaba lapha sebefile sebelele phansi, sebegula futhi. Okutsho ukuthi umkhuhlane lo nxa ungelatshwanga ngemithi yesibhedlela kumbe i-antibiotic, othi uthi kawupheli, uyabuloku khona phakathi emzimbeni.
Unkosazana sikhululekile Amelia Boboza Swanda uthi wakha isikolo semfundo yabantwana e-preschool e-Plumtree njalo uhlelo lolu lusaqhubeka.
Ma yonke into ingihambele kahle bazofunda bachayise ngabofonde nabo mama babo labo baba bese bebuya bezofunda ke ntambama i-night school eyabantu abalocali khona phana ukuyenzela ukuthi befundisane imisebenzi enjengemisebenzi yezandla. Omunye lomunye uyabuya le talent lakhe bese sincedisana mina sengithenga amathuluzi senza iseli sesithengisa izinto zethu bethola imali then leyo mali abayitholileyo yiyo esizabhadala ngayo lezo zinto okufana like let me say imchina yokuthunga kumbe imchina yamajesi kumbe izinto zokubaza.
Saphinda saqhuba ingxoxo lonkosazana Sithemba Kuyenyoni oyibandla lemthwakazi Republic Party elikhankasela amalungelo oluntu ezigabeni zeMatabeleland leMidlands.
Kusebenza umuntu edinga edinga akusebenzi umuntu ehofisini yeplant usebenze umuntu olikhalanga ehofisini yebhayibhile usebenze umuntu olivela noma ungumfuthu njalo njalo kathesi sibonile laba ukuthi abasponsiwe ubone umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imatsound sabona umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathinodi kodwa akukhona amantombazana esindebeleni okumele ukuthi ngabe yibo abangenileyo kulezo sikhulu abantu bakithi ngendlela ukuthi vele nokho bafaka uvalo nesiku awuthi abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjeni bethi sapote ngoba bayesaba khona ukutyana endlela abayithuselwa ngayo nokuthi abanye abakithi esindebeleni abadlayo kuzani p f yibo abantu abazi abahabokuya besidonsela amashona kubana esidelele sishale emakhaya.
Lo nyaka iningi lisole elithe ludlakela olubikwa laluvela emapholiseni lezinye iziphathamandla zikahulumende kwabesifazana abagoqela abatsha bebandla le-MDC kanye labakobulawayo unkosazana Nokuthula Mpofu loNtombi Zodwa Mpofu abathi batshaywa kabuhlungu ngamapholisa ebethesa icala lokuthi bephule iziqondiso zokuvikela ukumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Sabuza umphathintambo kahulumende obona ngamalungelo wabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni ukuthi uthini ngokukhahlanyezwa kwabesifazana.
Ukuthi abantu basekulezabo ungabafuna ngoba akula ndlela ongathokozisa umuntu wonke. Okunye engangikubone mina ukuthi ungangena kakhulu ku-social media uba nelinye ilizwe leZimbabwe. Ungangena esikhathini likhulumisana nje face to face ungena futhi kwelinye ilizwe leZimbabwe. Ekwesinye isikhathi i-social media iyenza ukuthi sixabane, siyazama, kuyazanywa ukuthi abantu bangaze babuthana, abantu bangaze bahambahamba, abantu bangaze bethu eyakwenza ukuthi sifikeleke kulesi sifo. Thina njengohulumende we don't endorse abantu abahlukuluza abanye abantu.
Baningi njalo abanye abesifazane abaluhlonze esixoxe labo kulolu hlelo eminyakeni esesiwugqibile.
Uthiwa futhi ifrendi yakho ifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina. Ichina lithi vara 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 dani makiwanya lithanga ngoba lithithwimpi isishwa zakho nazidipu awusilalele sesiyala phaenzalwa khona lapho esikhuthana beni enkayi bayanithanda dami ngiyabathanda nithiye ngiphinenye lapho ekulomuzi wami khona kwamba emakusini lapho bahamba bathatha khona kuzokethi faina yibuye ngibonga bakobulawayo ngoba babambeni ngayibonga abahlonipheki abelaphe emahofisini ngentonisi enkulu enizehlisa yona ngokumphakamisa kwenu.
Umculo wejaha lenkayi uSikhosana Buhlungu esithi Rasta esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.